iningi labesifazana abesenelisi ukuthenga imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba intengo yayo ingeneliswa ngabanengi okubangela ukuba iningi ligcine liphila nzima ngesikhathi besemfuleni. Unkosazana Gugulethu Masuku uchaza isizathu sokupha imvunulo yabomama kumantombazana angamachumi amahlanu eKhilani Squatter Camp.
Ngile 18 years. Lapha ngilande ukuzodonata kwabantu abahlala kwi-informal settlement eseduzane leKhilani. Ngizoba ngilanda amankazana specifically. Ngizobaphathela sanitary wear so that they have, because these days sanitary wear emashop isidula. So ngilande ukuzobanceda. So lapha ngilande uzonceda amankazana am. I-packet ekade ngiyilungisa bekule pad lesepa kwenza ukuthi amankazana akwanise ukuzilungisa bengela trouble.
Induna yeKhilani Squatter Camp umnumzana Tony Ndlovu wamukele ngenjabulo isipho lesi.
Hayi uhlelo namhlasibili hayi siyalwemukela kakhulu ngoba yilo lijabulisa ebazalini ukuthi abantwana baziphathe ekukhuleni wabo. Bengabi lobuchapha ngibo.
Uthandekile Ndlovu omunye wabathole isipho semvunulo uthi ubevele esephelele ukuthi uzothini ngalesi sethekeli senyanga zonke esilanda abesifazana.
Sesikhathi usijalwa ngeda ngoba ngiyathola indlela zobaba ngiziphathe njenjengomntwana oyinkazana ubona ngingazithengisa umzimba wami lokuthi ngikhule kuhle abantu abadoda bengadlaleli kimi. Uzangceda ngoba sengitholile amathezi okubana lami ngasebenze ngasengenle kuphila ukuthi bazathi ngaselawo amathezi lesikhathi.
Onakekela amantombazana eKhilani Squatter Camp ngaphansi kohlelo lwe-Sister to Sister olukhokhelwa yiNational AIDS Council. Unkosikazi Nompumelelo Dube ubonye kakhulu isipho lesi.
Mina ngingumento ku-Sister to Sister organization inaki. Abantwana abamankazana ngikhangela abantwana ku-10 to 25, ngibanika ulwazi ku-SRH, ngibafundisa ukuthi bazivikele njani ukuya baphuze badiba kule abstinence ukuthi baphuze ukuya emacansini lokuthi bazivikele njani ebantwini abangobobaba nxa betshasana labantu abangobobaba. Njalo nxa kuwukuthi sekwatshasana nomuntu ongubaba ukuthi uyabe efuna ukumbamba kumbe umdlengula, akwanise ukuthi azivikele njalo, akwanise ukuthi abe lomuntu oyi-one, akwanise ukuthi akhulume laye, akufabi le-secret. Nxa uhlelo lanamhla mbona thi uzamphathisa ukuthi i-information embanika yona izafanana futhi layena le abazayithola namhlanje, okunjengisa ukuthi abantu abami bazabe bekwazi ukuthi into engibafundisa yona angibafundisi ukuthi lapha kodwa kuhlangene nje iZimbabwe jikelele. Njalo kulabantu ababakhumbulayo njenge-ejona le encane.
Amantombazana alitshumi lanhlanu athole isepa nemvunulo yabomama engabanceda inyanga ezimbili okulethe injabulo kwabanengi ngoba inengi alisenelisi ukuyithenga emavinkilini ngenxa yokukhuphuka kwentengo. Abanye sebephila ngokusebenzisa esebenza kanengi loba nje kulodubo lwamanzi ngoba kumele ihlanjwe ihlale ihlanzekile. Amankazana amaningi aweZimbabwe njengawo wonke emhlabeni jikelele asethomba esesemancane njalo akenelisi ukuzithengela imvunulo yokusebenzisa nyanga zonke. Abanye bagcina besebenzisa izichibi ezingahlanzekanga okugcina kudala imikhuhlane. Okwamanje ezweni imvunulo yabomama iqalela kumadola amathathu kusiya phezulu ngesizathu sohlonzi lwawo. Ngimele iStudio 7 iseKhilani kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.